mayelana neplazi. Ubaba uMondlova uleplazi ali-applyela kuhulumende ngomnyaka ka-1998, umtibandla le-MDC lingakabi khona. Walithola ngawo lowo mnyaka ka-1988 lelo plazi eNyanga. Qalisa ukulima kilo izimvu ngawo lowo mnyaka ka-1988. Ngiyakhumbula ngomnyaka ka-2014 wayefuna la ukuthi kuCongress abise ama-parish lalokuyana ayekukhipha eplazini lakhe. Njalo sekeke laba neminye imisebenzi efana nokuyenjiwa kwegolide khona lapho kulelo plazi. So liplazi elidala aba lalo 1 year ibandla le-MDC lingakabi khona. So lokho kuthiwa ulithole khathesi akusili iqiniso, abakwazi ukudingisisa bangadingisisa bazakuthola ukuthi kunjengoba kunjalo liplazi aselelalo kusukela ngomnyaka ka-1998. Kanti njalo ibandla lezimoto lathatha isinqumo ngo-2014 esokuthi umuntu lomuntu uyakwanisa ukuthi a-aplayele umhlaba alime. Yikho libona obaba uNyube, uprofesa Osman Nyube bangabalimi, ubaba uTsvangirai ngokwakhe wathi bhubha wayesengumlimi. Emoteni lapha yebo uphiwe imota ye-Mercedes-Benz eyokuthi asebenzise AFEMED, njalo lapho eyiphiwa kayisuke owokuqala ukuthi aphiwe leyo mota ku-opposition. Ubaba uGibson Sibanda wayewu-leader of the opposition, wayehola njengominista, wayephiwa zonke izicoco zikaminista. Umama uThokozani Kuphe ngo-2013 nguye owaba yi-official leader of the opposition. Lesi sicoco siphiwa umuntu oyabe eyisinia kubandla eliphikisayo njalo esephalamende. Yikho lalingaphiwa ubaba uTsvangirai ngoba wayephandle, kwaphiwa umama uKuphe. Waphiwa imota e-Land Rover Discovery 4 abafunayo registration AEI 1831 ayiphiwa phezu kwemota yokuba lilunga lehlale lephalamende. Waphiwa njalo i-diplomatic passport yokuhambisa njenge-official leader of the opposition. Abanye bengakaphiwa. Wayekhona njengominista, wayelo-driver njengominista, wayelo-aide njengominista. So ubaba uMondlova ungena nje kulesi sikhundla uhamba lapho obekuvele kuhamba wonke ama-official leaders of the opposition, okwakhe sekuphezulu-ke ngoba kasakhokheli i-MDC alliance kuphela eyiyo elamalunga ejwayele ephalamende amaningi. Usekhokhela nayo i-CCC